So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhla ka 14 kumphalakazi 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe umhlangano webandla lezano PF uzaphuma lezinqumo ezingaphathisa ukusilela kwamafutha ezimota, ukukhwela kwentengo yezitolo, ukusilela kwemisebenzi lezinye indubo eziselizweni.
Ngenxa sikhuluma ngayo iconference yabo yolali, angiboni ukuthi kukhona sibili abazaphuma lapho kule ngqondo kuyona le conference ngaphandle kwento yabo nje yezilogani njengoba izano siyazi nokuthi sebekhuluma ngo-2023.
UZulu ulembono ehlukeneyo kudaba lwenkokheli yezombusazwe efuna ukukhokhela inhlanganiso yemidlalo eZifa.
Ngokubona kwami abezempangaze abake bethiye abantu bezenguqu bezenzele ezenguqu.
Silengxoxo lomhlabeleli olodumo uSandra Ndebele osanda yethula idlalade elitha elithiwa bayeke. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu oyebandla lezano PF iConference onziwa kanye ngomnyaka uyaqala lamhlanje ukuhlaziya okuthiyeneyo esikolo semzingwane esigodini, lapho ibandla leli elikhangelelwe ukuhlaziya khona udaba lomnotho welizwe lokunye okuhluphayo okufana lokusilela kwemisebenzi, amafutha ezimota lokunye okunenginengi. Leli bandla lithi phansi kwesekelo sebandla, ibandla yilo elimqoka kulo hulumende okutsho ukuthi lilakho ukusungula inhlelo eziphathelane lesizwe kungakhathalekile ukuthi uhulumende yena uthini. Lokhu kutsho ukuthi inhlelo zikamphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube zilakho ukukhulelwa ngezebandla. Umbuzo omkhulu abaningi abazibuza wona ngothi kukhona yini okubambekayo okuzaphuma emhlanganweni lo okungathuthukisa impilo kaZulu kuqede indubo ezifana lokusilela kwamafutha ezimota, indwendwe emabhanga angalamali, ukuqonga kwentengo ezitolo lokunye okunenginengi okuhluphayo. UNtunkamili Nkomo Studio 7 wethulele lo umbuzo ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mqondobanzi Magonya.
Ngingazi mfowethu, ngoba nxa ukhangele isimo sezomnotho kulezi nsuku sokunzima ukudlula lokho kade kuyikho khona ngoSeptemba. Abantu bebekhangelela ukuthi mhlawumbe undodalo uzabuya lotshintsho, impilo ibe lula nxa bekhangele kwezomnotho lapha. Lezinye izinto nje eziqakathekileyo empilweni ezifanana lemigwaqo, imithi ezibhedlela, manje kungakhanya ngani kuya kusiba lukhuni sibili okokuthi lanxa sikhuluma ngayo iconference yabo yolali, angiboni ukuthi kukhona sibili abazaphuma lakho kule ngqondo kuyona le conference ngaphandle kwento yabo nje yezilogani njengoba izano siyazi nokuthi sebekhuluma ngo-2023. Akulokunye engikubonayo kule ngqondo okuzaphuma ku-conference yabo yonale. Singazi njalo mhlawumbe kukhona abasifihlele khona abakufumbetheyo abacabanga ukuthi bazakuwethula ebantwini bemangalisa umhlaba lathi sinje ukuthi benze into enhle. Kodwa hhayi, ngesikubonayo mfowethu nxa sikhangela isimo sezomnotho, ezempilakahle, le-state of imigwaqo, hhayi kangiboni ukuthi sibili kukhona abazaphuma lakho.
Indikimba yomhlangano lo ngeyokuthuthukisa umnotho. Ungathi uhulumende kaMnangagwa uqhuba njani kwezenotho okwamanje?
Bona imithetho yabo abayifakileyo mayelana ngezomnotho imithetho ebingathuthukisa indawo lubana kuthiwa izinto bezingamangamanzonzo. Ngesigaba lesesikiso angiboni ukuthi eminye imithetho yabo ililungele ilizwe ngendlela elimi ngayo kwakathesi. sokuze ukuthi lubana kuthiwa balungisa ikakhulu indaba ye currency, indaba yemali. Ngoba into ye US dollar le bond leyi yiyo esiyinkalakatha ye problem elizweni leZimbabwe. Besasicabangela ukuthi umnunzana uprofessor Ncube wayethe yena kule possibility ukuthi iZimbabwe ingangena ku-Rand Monetary Union. Ngasikhuluma kathesi ngesimo somnotho esingcono kakhulu lubala kuthiwa bangena ku-Rand Monetary Union. Manje ay esikubonayo mfowethu akukhombisa ukuthi kungaba lobubelo inyanga eziyisithupha ezizayo. Uyabona nxa usaze zomnotho indlela uprofessor Ncube aphethe ngayo umnotho weZimbabwe laphana kusovala ukuthi ulandela indlela okwenziwa ngayo emazweni athuthukileyo, amazwe njengabo England, amazwe njengabo America. Uyabona i-capitalism ivele emdabuko wayo idale ukuthi inciphise i-state ukwenzela ukuthi indleko ze-state zibe nganeno bese bepromota ki-private sector ukuthi ingene i-provide izinto okumele ukuthi zi-provide emazweni asakhulayo i-state. So angiboni ukuthi mina imithetho yabo abayifakileyo leyi izahlangulela uZulu jikelele.
Alo-ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 esebhilitane. Kulabanye abalandeli benguqu abathi kuyamangalisa ukuthi abanye abantu abangamalunga edale lephalamende kumbe abalezikhundla kumabandla afana lezano PF lele MDC abafuna ukukhokhela inhlanganiso yenguqu yesizwe eZimbabwe Football Association. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uJoseph Njanji ekobulawayo.
Uluhlelo labo abazancintisa kukhetho lokudinga inkokheli yentsha yezifa luveza ukuba kulabantu abane abangamalunga amabandla ezombusazwe. Laba ngababalisa amalunga ebandla elibusayo lezano PF abathi uPhilip Chiyangwa onguye umongameli wenhlanganiso yezifa, umsekeli wakhe uOmega Sibanda kanye lomlungisi Moyo, kuthi-ke uGift Banda ozancintisana loSibanda obandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change elikhokhelwa uNelson Chamisa. Ukwala kukaChiyangwa loSibanda belokhu befuna ukukhokhela inhlanganiso yezifa ngemva kokukhethwa kwabo ukuba ngamalunga ephalamende kukhetho oluqhutshwe ngenyanga kaNtulikazi sekudale inkulumo bekhona abathi sekumele bachiyane lomdlalo wenguqu. Kodwa bona baqine ngokuthi isekelo sombuso welizwe kanye lesisekelo senhlanganiso yezifa sibavimbeli ukuba beqhubeke bekhokhela inhlanganiso yezifa. Umlandeli womdlalo wenguqu uSidumisile Ncube uthi ngobuningi babantu abaseZimbabwe akumelanga ukuba umuntu oyedwa ayiphathe izikhundla eziningi.
Ngikhangela into yakhona ihambi kahle. Umuntu angeke ethe sephalamende abhekane lezenguqu, abhekane nezamabhizinisi. Kati abantu kabasekho yini abafundileyo labo abangenelisa ukwenza esinye isikhundla sakho lokho elikwenzayo. Phananani ama-chance njengabantu abeselizweni elilodwa sikwazi ukuphakamisana.
Nakwelinye icele uFelista Sibanda uthi kuyinto enhle ukuba inhlanganiso yezifa ikhokhelwe ngabantu abasephalamende ngoba bezahle bephange befikise inhlupho ezibhekane lomdlalo wenguqu wephalamende.
Ngombono wami ngibona kulungile kakhulu ukuthi umuntu eyedwa uyakwanisa ukuba ngu-member of parliament or abe umphathi webhora ngoba ama-issues amaningi ahluphayo ebhoreni uyakwanisa ukuthi awafikise ngokuphangisa le kuhulumende.
Unobuhle Ndlovu uthi ingozi ekhona yikuba kukhona lapho abazayekethisa khona laba bakhokheli ngoba sebeyandelwa ngumsebenzi.
Kungaba njani kanti kudedelwane kuphiwe abanye labo izikhundla? Sikenisekeni ukubamba ngapha langapha yikho kwenza izinto zingayiphambili, sigcine kungasathi kwenye indawo kuyaleka.
Yintathela izindaba yezemidlalo uNeshi Mgogoyarira uthi akusiyo nto enhle kuba labo asebekhethwe ukuba ngamalunga edale lephalamende beyale belokhu bekhokhela ezenguqu.
Umuntu osekhethiwe ukuba mhlawumbe ngu-MP uselelungile lokuthi ebe nguminister kumbe mhlawumbe wesport. Ngokubona kwami abezempangazwe abake bechiye abantu bezenguqu bezenzele ezenguqu.
Abasekela ukuba laba abangamalunga ephalamende bakhokhele njalo inhlanganiso yezifa bapha umzekeliso kalowo ngumongameli wenhlanganiso ye-Confederation of African Football, i-CAF, u-Ahmed Ahmed, obekwezombangazwe njalo-ke waba ngomunye wabaphathintambo belizwe leMadagascar. Ukhetho lokudinga inkokheli yentsha yenhlanganiso yezifa lukhangelelwe ukuba luzaqhutshwa kusasa ngomgqibelo. ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi ibandla le-MDC lilakho kudabuka phakathi kulandela umhlangano ozenziwa lamhlanje uhlaziya indaba eziningi ezihluphayo kuleli bandla. Enye yalezi ndaba ngeyokuthi umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Muthuri axotshwe na kulandela ukuya kwakhe e-State House eHarare lapho ahlangana khona lo mongameli Emmerson Mnangagwa. Leli phephandaba lithi kulolunye njalo udaba olukhangelelwe ukuhlaziywa olokuthi umsekeli kamgcinincebo umnumzana Charlton Wende wethusela ukudubula unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Muonzora. Umnumzana Muonzora ngomunye wabacathangelwa ukuthi bengafuna isikhundla sokukhokhela leli bandla kuCongress ezayo ngomnyaka ozayo. Iphephandaba le-Chronicle lithi owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Gift Banda owebandla le-MDC ubesemthethwandaba izolo esetheswa icala lokusebenzisa isikhundla okungekho emthethweni. UBanda olilunga ledale lephalamende njalo engumgcinisihlalo webandla le-MDC kobulawayo ubhadaliswe imali ye-bail efika yona $100 njalo ukhangelelwe ukuphindela njalo emthethwandaba ngomnyaka ozayo. Okwamanje ke kesilalele amazwi abalaleli be-Studio 7 lingasithumela imilayezelo yenu libingelela izihlobo labangane kumbe ucela ingoma siliqhunisele kumbe ukusitshela ukuthi lapho elikhona kungakunjani.
Salibonani. Wokuqala ngithanda ukulibulisa bonke basazo Studio 7. Yisifundiso yenu inkulu kakhulu kithi yalizwe. Oqanze kutwana. Ngithanda ukukhuluma ngenzo omnotho. Hayi napa vele siphila kabuhlungu. Siphila kabuhlungu sisenze emapulazini senze inkukhu. Imali yakhona vele incane ngakulesi abasibhadala yona. Kanti uhulumente uyehlelwa nguyini ukuthi elungise izinto zibuyele njengoba kwakudala. Inkinga yakhona yini wehlulekayo. Ma besehluya phela bakhulume befake uhulumente wesiNdebele sibone ukuthi umuntu wesiNdebele uyakwanisa kumbe ke kakwanisa. Kube sokubonakala iplanti ukuzayenza njani. Hayi sesikhathele shu. Sikhathele. That's why ngikhuluma emphakathini yini. Na, ngisuke sikanda. Kanti kama ukuthi sindindoo. Sisuke sikanda. Isigabeni sakomthungo kuwat 6. Ngibe ngisuka khona. Phansi kwesibhorane umuzi wangethu la. Duzane. Waye bengalungisi. Ngiyabonga. Alithanda lokhu basakazi. Yasifundisa futhi.
Ye okokuqala namhlanje nyangena ehlelweni ngithi hayi ama equal rights right kodwa amavi ngoba omama sebesichaya ezindlini ungaripota amaphoyisa kutshela ukuthi indoda engangayo ingatshaywa ngumama. So hayi sesidubekile imizi sichitheka nge-equal rights leli dalayo njalo i-equal rights awusozuyithole emuntwini owendileyo yenziwa ngomama abangendanga abasephalamende bonaba bezanga. Yiba benza i-equal rights ngoba kabendanga. Aluba bendile ngaba kabakwenzi khonokho ngoba imizi siqhutheka ngento ye-equal rights leyo. Ngoba i-equal rights sebenza lezindlini abayazi ukuthi kumele isebenze nga. So i-equal rights hayi tapota taneta sahlupheka ngayo. Cela lokho ukuthi ngabe kuya ngathi ngasiyama. Mina ngusipho from Kai. Khuluma kanje nje izenkai. Enkai South kanye egosha. Vele lokho kasibuyekeleni kwa equal rights ngoba lisibulalela imizi. Alubana yinto ukuthiwa iyakha ngasithi right pho ibulala imizi vele ngoba kusela muzo ophilayo ngendaba leyo indoda yasisifa anytime ngaba lezintise ngenxa yekhwa rights ethemba ukuthi uyasale khomba nakhona apho ikhwa rights futhi ayisebenzise ngendlela ayisebenzisa ngayo two izanu bakithi ayivele kayibusi iyalutha lingezwa ku 5 years ngo-2023 e-retire limangale ngoba vele uyalutha alingeka livuseleli lizwe ngiyabonga
linjani balaleli we-studio 7 igama nginqobani ndlovu ngihlala lapha enkayi endaweni othiwa segorutshena lapha egorutshena sikhala ngomgwaqo umgwaqo osuka from ngobulawayo usiyenkayi hayi awuhambeki njengakulezi suku hayi kunzima bathi bekhampeni abasitheka ukuthi bazasilungisela umgwaqo ozokubela manje akula nto elingisweyo amabhasi nxa ezoyisina kunje awusahambeki imoto ezingane asahambi asiyacela ukuthi ngaba sizwela besilungisele umgwaqo bantu
yabonga hayi lathi siyabonga lawo ke ngamazwi abalaleli bethu abe studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp kunombolo ezithi 001202465 0318 yizo ke inombolo +1 202 465 0318 lisithumele ke ama WhatsApp enu siwafake emoyeni lisitshela nje ukuthi kukhona yini elikufunayo kukhona elikucabangayo kukhona kumbe ingoma elifuna siliqhunisele njengoba le Khisimusi sifikile bakhona yini elifuna ukubabingelela inombolo +1 202 465 0318 siyabonga okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane imizamo yokuthi kube lesivumelwano sezomkhathi eseParis Climate Accord ikhanya iphumelela ngemva kweminyaka emithathu kuvunyelwene ukwehlisa ukukhudumala komkhathi iglobal warming amapolisa akwele France adubule abulala omunye undoda ocatshangelwa ukuthi wadubula wabulala abantu abathathu emkambo othiwa Christmas Market ngolwesibili. Okwamanje ke sikhangele okwenzakala khonapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump izolo uthe kazange alaye igqwetha lakhe umnumzana Michael Cohen ukuthi ephule umthetho ngemva kwelanga elilodwa uCohen egwetshelwe ukuhlala entilongweni okweminyaka emithathu ngodaba lokufumbathisa amantombazana amabili athi wona aya ecansini loTrump phambilini kokhetho luka-2016. UTrump uyalandula lokhu kodwa ocubungula udaba lona lolu useveze ukubana kulobufakazi bokuthi amantombazana la womabili aphiwa imali yokuthi bangaphambanisi umkhankaso kamnumzana Donald Trump. UTrump esebenzisa ubulembu beTwitter uthi yena uCohen uyawazi umthetho ngalokho nxa waphambanisa wayesazi akwenzayo. UCohen utholakale elecala lokufumbathisa amantombazana imali engamadola azinkulungwane ezilamakhulu alamachumi ayithobaminwembili i-$280,000 amantombazana akhona mabili.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Vuka vuka mawulele sikhona Studio 7 ekuseni ngabe lingazi ukuthi sikhona sesikhona sikhona ke la kusebulenjini ku internet sikhuluma nje bakhona abenelisa ukuthi basixhume ebulenjini bokuxhumana yi Facebook wathi ke sibone ukuthi silomani ku Facebook la banenge banenganyana sibili kulo Mishek othi yena hello uNobuhle Ncube uthi sithemba ukuthi umhlangano wezanu PF uzaphuma lokubambekayo ngoba kunzima ekhaya sithwele nzima. Hayi liqiniso limqotholelo Nobuhle Ncube siyakuzwa. Amando Mazive uthi iZimbabwe idinga ibudget not ukuspenda imali ngemhlangano engelampumela. Yebo siyayizwa imbono yakho Amando Mazive. Umishek uthi yena kungani kungasetshenziswa iRand leSouth Africa kanti vele yiyo nje indlela engcono engathuthukisa umnotho welizwe. Yese yakuzwa lawe Mishek. UNomsa Elgiane uthi livuka njani basakazi labalaleli. Hayi majiane sivukile ngiyathemba labalaleli bethu. Bavukile siyababona namba bakhona ebulenjini beFacebook. Hayi sizaqhubeka silokhu silisakazela kodwa ke lingakhohlwa ukubana nxa lifuna ukuthi siqoxisane likumbe lisiphe imbono yenu lingaya emafonini lapha kuWhatsApp. KuWhatsApp inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Okwamanje enkundleni ke sekungena umhlabeleli holodumo uSandra Ndebele yena oyethule idlalade elitsha asizweni ke ingxoxo esiyenze loMandebele.
Kusuyela kuzvandlela Siya kunhlolanja ngayo 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 ngoma
ya wokuqala ngiyakwamukela kuhle.
Sanibonani linjani bantu bakithi ngendawo esijiyene lapha elikhona.
Hayi ngilethemba baphilile. Ungasitshela ukubana abantu bakhangeleleni kuyini? Sizwa kuthiwa ulakho okungani kuyathwinya lapha embizeni yakho. Ungasitshela ukuthi kuyini?
Okay, like I said, leke ngaqabisa indaba yami yokurebranda lokuzirepositiona ku-industry uthi ngihlale ngi-relevant not only eZimbabwe but ngi-relevant umhlaba wonke jikelele. So lo nyaka ka-10 mhlaka-2 December ngisengilikhiphelele idlalade lokuthi lidlale ikhisimusi lijabule abantu bakithi elithi bayeke. Le video yakhona njalo la isiphumile.
Kahle kahle ingoma le ungasitshela ngamafeature ukuthi ithini, kuyini okwenza ukuthi uyilobe?
Okay, mina personally siqala ukuyibhala ingoma siyiplaya sithe studio sasithi bayeke abantu bakhulume, you know, like abantu bahlala bekhuluma indaba ezijiyeneyo beshashasha. Namhlanje bathi mande unje kumbunakazivani unje kumbunakazivani uyenzeni kumbusekazivani uyenzena ungabile ndaba lakho lokho bayekele bakhuluma abakhulumayo wena wenze okudilivayo wenze okwaziyo ukuthi kokwenziwe ngumuntu do abanye omunye wabalandeli bamuyibheka isikizele ethikini mande ungaqali ukubayekela bahambe nemali yakho ungaqali
manje wena wathini
ngasiya ngathi vela ngiyeke ngiyiginqele kangaka angiyeke so isikhathe izinto eziningi ezinye ezi-impacte mina as an individual okunye kade ngikuzwa ngabangani bami because i-idea sibuyalayo sasiyithathele ukuthini you know like there's a time when abantu bazathi why ugqoke izinto ezimfitshane ungene ugida phambi kwabantu baqala ukuthi ukubhala amabala inkulumo ezijineyo hey round dancer hey umuntu kumbuyenzeni kresi ngoko kuvalayo siyoqala sile futhi uthi uvalelani why ugqoke izinto ezinde why senza so so vele abantu awunye ukubapulize konke wena kufuze uzipulize wena as an individual nokho ukuthi ucabanga ukuthi uzapulize abantu bonke jikelele so ngangithi bayeke bakhulume abafuna ukukhuluma abanye bazabe bekupraise abanye bazabe bekudensela phansi kubayekele bakhulume kodwa uyenze ofuna inhliziyo yakho
umnyaka osusiyaphela kanje ungathini nxa ukhangela ona lo umnyaka esiwedluleyo umnyaka osuphela lo ukuthi ubukuphatheleni ukuphethe njani
mina ngithanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu ngithanda ukubonga abalandeli bami bonke 2018 kade ngumnyaka wami omangalisa kakhulu umnyaka kade ugcwele izibusiso umnyaka ongivulele iminyango ekade ngingayicabangela ukuthi izafa yavuleka so mina for me 2018 has been a good year I've been blessed hayi kancane kakhulu and ngithanda ukumbonga uNkulunkulu ngithanda ukubonga wonke abalandeli bakaSandra Ndebele ngiyabonga kakhulu ngizayala ngisebenza ngiyaphambili kungenze ngaba lesibindi sokuthi ngingami ngiqhubekele phambili ngisenza engikwenzayo and ingoma yena le ulizwile ize yandithwelisa lezicoco ezintathu and khathe sinxa ngikhuluma lani nginominethiwe njalo futhi kuma-Skies Metro FM Awards ngayo futhi ingoma yena le ulizwe
hayi kuyajabulisa siyathemba labalaleli bazayala belokhu bekusekela sibongile kakhulu ngabavalelisi
ngiyabonga kakhulu ngiyalithanda kakhulu mina ngihlala ngikhuluma njalo every time ngithi life is what you make it to be khethe lona ofuna ukwenza impilo yakho ukuthi ibe yikho khona ungabele ndawo lokuthi abantu bathini and kubo mama bonke please lingahlaleli ukuthayo lingahlaleli ukuhlukuluzwa liripote i-GBV sithi vele no to gender based violence
hayi lathi sibongile Ndandebele sidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Kambe umhlangano webandla lezanu PF uzaphuma lezinqumo ezingaphathisa ukusilela kwamafutha ezimota lokunye okunjalo njalo. UZulu ulembono ehlukeneyo kudaba lwenkokheli yezombusazwe efuna ukukhokhela inhlanganiso yezifa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30.